sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Siyahlangana kwezakusihlwa Mthakazi ngomgqibelo mhla ka 10 Mpalakazi 2022. Igama lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje,
indirimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ukuthi ubuntu bomuntu bukhangele njalo ukukhululeka komuntu, nokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho.
eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day.
If violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ukuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women, so you find ukuthi violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela.
Namhla kugqitshwa uhlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ezimulini olwe 16 days of activism against gender-based violence. Lapho abesifazane labo abakhuthazwa khona ukuba bangahlukuluzi abesilisa. Kwezemidlalo, uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osungene ilanga lesibili lehlandla lama-quarterfinals. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Dignity, Freedom and Justice for All. Abekomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission ithi lonyaka ilizwe kumele lithathe leli thuba lokuzinuka amakhwapha ngenhlelo zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuzihlola ukuthi limi ngaphi okumele kulungisiswe lentuthuko esibe khona ekulondolozeni amalungelo kaZulu weZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zibe lomkhosi wokugijima ukulimukisa uZulu ngokwamalungelo oluntu. Lumkhosi wenzelwe emzini weMount Pleasant eHarare, uqoqwe ngabenhlanganiso eye-Amnesty International lezinye inhlanganiso. Zona bezikhala ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo kanye lemithetho ethile egoqela osalolongwa okulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations PVO Amendment Bill leminye encindezela abalemibono ehlukene lekahulumende. I-Studio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, ngokuthi eZimbabwe lona limi ngaphi ekuhlonipheni amalungelo oluntu.
Ngosuku luka 10 December 2022 lilanga lapho umhlaba wonke okhangele khona indaba yamalungelo esithi International Human Rights Day.
Lonyaka ukunanza leli langa luhamba lungaphansi kwayiphi indikimba?
Lonyaka ngomnyaka ka 2022 indikimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu bukhangele njalo ukukhululeka komuntu, lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho emuntwini wonke. Lokhu kuqakatheke kakhulu, sikubona thina njengeMathebeleland Institution for Human Rights, kuyindikimba emqoka ikakhulu nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe.
Kungani kuqakathekile ukulondoloza isithunzi sezizalwane zeZimbabwe ikakhulu nesikhathi sanesi?
Ngoba okwakhathesi lizwe lethu leZimbabwe umkhonomi sisuwe hluleke kakhulu ukuthi akusela dignity yabantu. Abantu kabasela sithunzi lesisindo sokuba ngabantu. Abantu sebelahlekelwe yibuntu ngenxa yokufa komkhono. Okwesibili njalo futhi sinanzelela ukuthi khona phezimbabwe kulezinto esezithethe ubuntu lesisindo somuntu ezigoqela ubudlwangudlwangu lobe sibubonayo obokudlwengulwa kwabantwana, indaba ze-gender based violence ezikhona eziphambanisa isisindo nelungelo lomuntu, eziphambanisa ubuntu bomuntu ngokupheleleyo. So i-dignity yomuntu ithethwe yizinto zonalezo engizikambayo. Njalo futhi liqakathekile le indikimba ngoba sikhangela indaba ye-freedom for all. Phakathi kwelizwe leZimbabwe siphakathi komumo lapha abantu abangela freedom epheleleyo. Sibonile abantu akade bezama ukuthi bakhulume bekhulumela indaba zokususwa kwabantu ngama-development projects anjengalokhu kade kusenzakala eChiredzi, akade njalo kade kusenzakala eMtare, njengalokhu kuzenzakala eLubimbi eBhinga ngenxa yedamu leGwayishangani, nokunye okwenzakala eWange ngenxa yenkampani yamaChina elizomayina i-coal. Abantu kabala freedom yokuzikhulumela.
Kungani bengakhululekanga ukuthi bazikhulumele, njalo kwenziweni?
Uma bekhuluma bayabotshwa, bayatshaywa. Abantu abala freedom yokuparticipate kuhle kuma-elections. Sibonile okwenzakala eMatopo, sikwenze okwenzakala eNsiza kuma-by-elections. So ikakhulu sikhangela isikhathi sokhetho sithi kakube khona i-freedom for any, inkululeko abantu abakhululeke ukuthi baphatheke ezintweni zokhetho, abantu abakhululeke ukuphatheka ku-development yezigaba zabo, abantu abakhululeke ukuphatheka ekukhulumeni lokho okungabaphathiyo ngoba kulilizwe labo phela. Njalo futhi iqakathekile lindikimba ngoba ikhuluma nge-justice for all, ukuthi kakube khona ukwenziwa komthetho. Umthetho kawube umthetho womuntu wonke, ungabi ngumthetho wabalemali, ungabi ngumthetho walabo aba-connected, ungabi ngumthetho walabo abaseduze nababusayo, ungabi ngumthetho okhangela imihlobo, kodwa umthetho kawukhangela umuntu wonke, ubone ukuthi umuntu wonke uyathola ukubuyiswa kuhle ngomthetho. Kuqakathekile khonokho eZimbabwe, ikakhulu ngakhonokho engiqeda kukhuluma ngakho ukududulwa kwabantu ngezinhlelo zentuthuko lwezemayini. Sibona ukuthi amaChina asekhona lapha, amayina lapha ayapollute i-environment yethu, ayadilize ezemvelo zethu, ayangcolisa imifula yethu, ayatshaya izisebenzi, aya-abuse izisebenzi. Kodwa kula mthetho ovikela amaZimbabweni, umthetho uvikela amaChina. Yikho sithi thina kuqakathekile ukuthi vakathene thina njengamaZimbabweni silinanzeleli langa, sixoxethaneni ngalo, sikhulumisaneni ngalo ebulenjini kuma-social media, kubo-WhatsApp ngaphi ngaphi, asikhulumeni imfuno zethu ngaleli langa.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi wenhlanganiso yeMatebeleland Institute for Human Rights exoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomphathi ntambo obona ngezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi sizwe umbono kahulumende kodwa sehluleka. Namhla bekugqitshwa uhlelo lokuqakathekisa umkhankaso wokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ngobulili owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale mhlaka 25 kuLwezi. Abesifazana bakhuthazwa ukubana labo bengahlukuluzi kanye lokuba lodlakela oluqondiswa kwabesilisa. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba, iStudio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Betterman uNkosazana Sinqobizitha Nyathi.
Okuphumayo sibili kakhulu ukuthi i-violence udlame kubomama lamankazana lulokhe lukhona, but inhlanganiso eziningi this time around they were really out there and really speaking out against gender-based violence. Between the 25th of November to the 10th of December, especially ungakhangela indaba zokudlwengulwa kwabantwana abangamankazana ezenzakale this year alone.
Njengenhlanganiso esebenza labantu besilisa labafana abasakulayo, bakhona yini ababuyayo bekhuluma ngokwenzakala kibo ezindlini lapho labo abesilisa labo abahlangana lodlame khona kumbe ukudlwengulwa?
I-violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ngokuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women, so you find ukuthi i-violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela. So kubomama ungananzelela ikakhulu kakhulu omama i-violence abayenza emuntwini wesilisa kumbe kubo baba kumbe kubo umkabo kumbe their male counterparts it's mostly verbal ukukhuluma izinto ezishiya umuntu eyindoda engazizwa esengumuntu kumbe azizwe useless which in turn leads to male suicide yiyo i-violence le ikakhulu yenziwa ngabomama lokuthi nje ungeze izinto eziyabe ziphuma emlonyeni omuntu wesifazane yey kwesinye isikhathi ziyayenza ubaba azizwe engaseyi eliphepha nje and uyakwazi ukuthi umuntu ongakhuluma ilizwi so elibuhlungu liyahlala especially emuntwini wesilisa nxa setshela ukuthi you are useless is ezintweni ezinjalo kumbe awuncedi lutho and so nxa esehluleka to provide for his family aphinde azotshelwa ukuthi you don't bring anything to the table you are useless they are violated ngamagama wona lawo that is verbal abuse
nxa sesikhangela kwezemacansini kungathi kulokudlwengulwana okwenzakalayo yini emizini lapha sengisitsho omama kumbe abesifazane abadlwengula abesilisa kumbe njalo besebenzisa udlame oluthize kwabesilisa
ezinye indlela that I've heard men complaining ukuthi omama baba abuse kusendabeni zemacansini nxa umuntu ongubaba ethethe unkosikazi endlini he expects his conjugal rights and imthetho kathesi sisithi loba umama kumbe unkosikazi engowakho endlini nxa engayala lomzimba wakhe ulelungelo lokuthi ayale emzimbe ngomzimba wakhe meaning if a married couple if the woman says she's not feeling like it she's tired or she can't and a lot of men feel violated and they feel that is abuse in the sense yokuthi sokumele baphume phandle badinga ukusizwa bona belamakhosikazi ezindlini xa kulento ayiwonileyo or if there is something that they are not happy about then usesebenzisa ukuthi ancitshe ubaba amalungelo akhe emacansini and kibo they translate this to be gender based violence
ukudlwengulwa kwabantwana abangabafana abasakhulayo kuvamile lakho kodwa akwandisanga ukubana abantu bakhulume ngakho kumbe njalo kukhangelwa njengento eqondileyo
kulabantu ababe begcina abantwana abangabafana kumbe kungkhaya kumbe ngama-cousins kumbe ngomakhelwane othola behlukumeze abantwana abangabafana most of the boys that you speak to well anonymously because they would never be willing and even older men now who are in their 40s and 50s they will tell you ukuthi their first sexual encounter ukuthi baze bakwazi icansi okokuqala babehlukunyeziwe and it's only later on in their lives where they when they realized ukuthi how phela lapha phela ngangadlwengulwa in a way ongaseduswa to an extent kumbe umuntu owesifazana omdala kulomfana lo athi ngiyakufundisa most of them their first initial sexual encounters was with someone older even when maybe they are young as 14 as young as 17 as young as 19
Unkosazana Sinqobe Zithanyathi ngumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eBetterman sixoxe laye ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakubembula.
Lamlela
ntwandwe. Uhlelo lwezemaphandleni namhla. Izakhamizi zaseGwanda South sezikhuthaze ukuba zilondoloze ulimi kanye lamasiko abeSuthu ukuze lolu limi lungachabalali. Lokhu kuphume lapho kusungulwa inhlanganiso eZimbabwe Suthu Development Initiative Trust iZimSodi ebunjwe ngenjongo yokuba ilwele ukulondolozwa kwalolu limi. Emkhosini oqhutshwe eGwanda izolo uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ulimi lwesiSuthu lukhulunywa kakhulu esiqinini seGwanda South njalo abafundi bakuqala ababhale imihloliso yesiSuthu babhale ngomnyaka ka-2019 ngemva kweminyaka eminingi singafundiswa ezikolo ekhuluma lapho kusungulwa le nhlanganiso ngokusemthethweni eGwanda District Club izolo. Unkosikazi Sipho Mdlongwa oyisiphathamandla sikamasipala weGwanda uthi kuyadingeka ukuthi ugatsha lwezemfundo luqhatshe ababalisi abenelisa ukukhuluma indimi ezikhulunywa ngabantu bakuleyo ndawo ukuze abantwana baqala izifundo zabo bazwisise ngcono.
Our language, not much, right? It's not so interesting. whereby only what I have to be sitting room. You find someone about it, you see about it, you see 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 it, you
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Sotho Development Initiative Trust iZimSod, uNkosikazi Marita Dube, ongumqeqeshi wolimi lwesiSotho eMidland State University, uthi iningi labeSotho kalitholanga ithuba lokusifunda eminyakeni edlulileyo, njalo kuyadinga ukuthi kubhalwe ingwalo ezizafundwa ngamaSotho ezikolo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Donga Nandoro uthi lumqoka udaba lokuthi kuqhatshwa ababalisi abakhuluma indimi zasekhaya njalo bayakulungisisa lokhu. Ingcwethi kwezembali uMnumzana Phathisa Nyathi layo ongenela umkhosi wezimsothi ulandise ngembali yamaSotho.
Makhula owazadinga indawo elomfo wabo uJabuyatshwala babumambo lalibuswa ngumambo ngaleso sikhathi kwathiwa hhayi mina omunye uzabe ekhupha umlotha omunye uJulubenzi. Hhayi uJabuyatshwala wathi hayi khona wala wabuyela South Africa lapho abalotele khona afike ngo-1825 kodwa-ke umakhula waphelisa yikho-ke ubuningi bezindlula ezilapha nezingamakhula.
Uphinde wathi akumelanga kube sengathi zikhona ezinye indimi ezingcono kulezinye.
Akungabi khona umhlobo ozalakana umhluphezulu kwelinye ihlobo wabe kwawubani. Siyalingana asihloyifanele siwazi ngamasiko ethu size siyazi njembalini lapho esavela khona. Qakathekile sikulondoloze ngendlela engayikuqatha kusasa.
Osaphethe isihlalo senduna eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba uthi abaSotho kumele baziqhaje ngolimi lwabo ukuze lungathabalali.
Abasuthu libehloni lokukhuluma olimi ungagoda lapho ugwandi ukuze isindebele nesishona nalaba abakhulu abasebenzile kakhulu esebekhulumela isiu kuphela.
Lo mbuthano ongenwe iziphathamandla zengatsha ezithiyeneyo zikarhulumente, inhlanganiso ezizimeleyo, izinduna uMarubhi Lomathe, yena obemelwe ngusobhuku uNyakalo Makhurane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Alberto. Kwamanje sidedele kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Khalipani Phukeni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele mawe nabalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu olokuphiwa imali esizwa kuthiwa iphiwe amalunga edalela ephalamende kunye labaphathi ntambo ama ministers?
Okay, okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi nami ngililunga lephalamende, kodwa umbuzo wakho ngizowuphendula ngendlela efe ebengizoyiphendula ngayo noma bengasolunga leParliament. Imali ephiwe ongqongqoshe ama ministers angicabangi ukuthi she for economy yeZimbabwe. Economy yeZimbabwe yakuyenelise ukunikeza uminister half a million. Imali eningi kakhulu le angazi indlu enjani kodwa sokwenzakele osokusele ukuthi amalunga abantu amalunga eZimbabwe bazothola ithuba lokuba ne input labo ukuthi bacabanga ngani half a million lephi ama ministers ngo 2023 next year kwe election bangavota ngendlela abavota ngayo ku 2018 ukuthi ukuthi kuyoqhubeka phela lokho kodwa ukuthi bakustophe ukuthi bavote ngendlela ehlukeneyo ama MP ngicabanga ukuthi imali yakhona ingathi phansi wangisho kanjalo umsakazi uzokhumbula ukuthi ama MP omunye omsebenzi wayo ukuthi bakwazi ukuthi bethi hold ama ministers account manje akucabange ke uminister uselendlu ye half a million u MP ulendlu ye 40,000 akutsho ke khona uzobona ukuthi umsebenzi wabo uzobehlula ngisho ukuthi abaphiwe half a million kodwa ke ngabe ngombe kuthiwa kukhunywa nge 100-150 ifike maybe noma iphelele ku 250 hayi nama ama MPs abe kwazi ngempela ukuthi apushe umsebenzi wabo.
Umkhokheli webandla le CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekusolile lokho okwenzakalayo, uthini wena ngalokho?
Msakazi, ngoba nanku istori sakhona siyagijima kakhulu kakhulu ngesikhiwa mebangakubiza bethi sifluid. Usetshintshile ingqondo ubaba uChamisa ukuthi nje ngeke azavume ukuthi usheshe wakhuluma kodwa hhayi usethe yena bekuyi-breakdown of communication engezinye indlela akaselawo lowo mbono okade nawo. Angithi uke waba ngu-MP la uyayazi impilo le ukuthi inzima kanjani ukuthi ngempela bazosebenza bethini bengela zindlu kani angazi phele ukuthi kuthiwa bahlale kuphi nala ama-MP. So endaweni yokuthi ama-MP asebenze kanzima esebenzela abantu somele ukuthi ahambe ayochaya itoho samhweleke zama ukudinga imali phela ukuthi labo bathole indawo zokuhlala hhayi akulunganga. U-MP ngumuntu oqakatheke kakhulu so ngaleyo ndlela kuqakathekile ukuthi ma kuthiwa laba abantu ba-equal njalo bayabhekana ukuthi omunye anga-abuse amandla akhe akumelanga abanye babe phansi kakhulu bengabaphansi akwazi bakwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo. So ubaba uChamisa wakushesha wakhuluma kodwa hayi siyabonga ukuthi usebonile ukuthi inkulumo yakhe hayi ibe nephutha kakhulu. So amalunga abazovotelwa ngempela ngoba ungakhohlwa phela ukuthi amalunga eParliament asuke ezimulini asuke ezigabeni abantu ababona la olodubo lwakhona bayalubona. So angicabangi ukuthi kahle kahle kune issue la akula issue nje fa abantu bavuka amakanzi bekhala ngehalf a million le hayi ngiyavuma ngempela iningi kakhulu kathi indle njani wale indlela ngemoyeni yini
kodwa nxa wena ukhangele isikhathi okwenzakala ngakho lokho sokusele inyanga ezilutshwana nje ukuthi kuyiwe kukhetho ukubona njani wena lokho asokuthenga amavoti na
mawuthi uthenga amavoti kuyabe kuthenga amavoti kabani msakazi kuyabe kuthenga amavoti amalunga eParliament hayi vele kwenzeka kanje ngoba phela so, nangu parliament sisiyaphela abantu bangatholi imfanelo zabo angithi uyabona so kuyaliwa nje lana ukuthi hayi bakithi phela naye parliament sisiyaphela siyasebenza kodwa akukhanya ukuthi kwenzakala. So hayi akula vote engathengwa nge 40,000 amalunga eparliament angu 350 so angazi ukuthi kuyabe kuthengwa wona ukuthi enze njani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga msakazi, ngibonga leli thuba okunikelona ukuthi ngivalelise abalaleli. Abalaleli emakhaya ngifuna bazi ukuthi kulula ukuthi abantu ba-insight as if amalunga eParliament ngabantu ababe hayi ngabantu abalimeleyo lapho belimele benjalo ukuthi ngababe bendawo zokuhlala.
Lo-ke bekungu-Senator Khalipani Phukeni ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilahle.
Ngiyaxolisa, lo bekungu-Chris Gande lohlelo liphuma lendaba. Sesibuyela njalo kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo luqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lomneli wephumula edalela eParliamente. Unkosikazi Sichelesile Mahlanga. Sicubungula uhlelo lokwenqabela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender based violence.
Njengephalamenti ngemvulo ophelileyo singene ezitaladeni satshengisela ukuthi sithi hayi ngodlame obaba kabaphathe kuhle omama labo mama kabaphathe kuhle obaba emizini yabo. Silitshengisele kakhulu leli langa ngoba kulilanga lapho esivuye sizwa sikhululekile ukuthi sikhulume esikufunayo. Kunjengoba namhlanje siqeda nje ukwehlukana labo mama ngephathi lakho njengephathi le-TCC sikwenzile njengofanayo sibe lelanga lokuthi sihlangane njengabomama sixoxisane ngesihlangana lakho ezindlini. Omama kukhanya sebekwanisa kathi esukuthi baphume obala ngabakubonayo okuhlukumezeka okwenzakalayo kibo. Njenge-constituency njalo sibe lalo ilanga leli nge-Friday edlulileyo esilwane youth center lapho mama baxoxisane khona. Si-invite ikakhulu i-men's forum. I-men's forum iloku sixhasa kakhulu nxa kulilanga lokuthi sitshengisele ngaleli langa. Bayabuya ngobuningi kwabo obaba bazozizwela kuyabe kuphuma ezinhliziyweni zabomama.
Ungathi abantu bamukele njani zonke inhlelo ebeliziqhuba? Babuye ngobuningi babo njalo kufezile yini injongo?
Esikwenzileyo kube ne-impact enkulu kakhulu ngoba sizwe ama-testimonies amaningi esuka kubomama abachiyeneyo. Ngomnyaka ophelileyo silinanzile leli langa usinike isikhathi sokuthi omama bazihlole ukuthi bakusiphi stage. Kodwa kathesi ukubuya kwabo ngobuningi babo kusitshengisele ukuthi omama bayezwa imfundiso njalo bazimisele ukuthi babe ngomama uqobo labo ezindlini bangaprovoki obaba. Labo obaba bayavuma njalo ukuthi yebo njengoba i-economy yethu engani ibundindi yikho kwenza bagcine besebefika kuleso zinga lokuthi kungahlaliswana kuhle labomama. Kodwa ke kube ne-improvement sibili lanxa nje sinanzelele ukuthi balutshwane nje asebefundile kodwa abaningi bangikhona balokho besasalele emuva. Kodwa kuyatshengisela ukuthi bayafunda bayaphambili bayaluba lotshintsho olukhulu.
Ngokubona kwakho ungathi udlakela oluqondiswe ikakhulu kwabesifazane luyamemetheka yini elizweni kumbe sokusiba ngcono abantu sebesibakwazi? Kukanti lolo okuthiwa luqondiswa kwabesilisa ngabesifazane lalo liyalubona yini kuma-constituencies e?
Yes, siyalubona. Ukumemetheka luyamemetheka. Mina ngibona ngani lumemethekisa kakhulu. Ikhona lokho ukuthi isikhathi esikisho kakhulu lesi. Isikhathi esinzima as a country. Isikhathi esenza obaba babe lolaka kakhulu. Obaba ukuthi baselelwe ngomama. Kubaba kuba ingani inhlamba kuye. So akakwamukeli uthi isimo sibi umama uyazama. Kodwa bafuna ukuphila kuphela ngenduku. Kodwa ke umbono wami engubona kakhulu ngibona ngathiwa kuba lo tshintsho lanxa nje kungakatshintshi kwafika esezingeni esikhangelelekilo. Kodwa ke kuyathembisa ukuthi kungatshintsha ngokuya phambili silothi esilinanza lolu langa ngeminyaka yonke.
Umntwana oyintombazana ke yena uvikelekile yini?
I think umntwana oyinkazana akasavikela kanga njengoba libonile o9 years old sebesiba labantwana o13 years old. Abantwana abaningi sebehlala bodwa abasela abazali abahlala labo abazali sebaya e-diaspora abaningi. Kuba yi-challenge enkulu ebantwaneni yoneyo ngoba ama-cases amaningi esiwabonayo ngabantwana abancane. Kudala kungcono sasibona abo-2018 khathesi sibona wona la abo-15 and yibo futhi abaningi abanjani abazithwelele.
Lowo ngunkosikazi Chelesile Mahlangu ummeli wephumula edalela ePhalamende engowebandla le-CCC ebesixoxa layo ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene obutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Kumbi umdlalo wenguqu we-World Cup 2022. Namhla iqembu le-Morocco seliqhubekela phambili kuyangena kuma-semifinals akhangelelwe ukudlalwa ngolwesithathu ngemva kokudla iPortugal 1 kanya. Ele-Morocco liqembu lokuqala kumbali yomncintiswano wenguqu we-World Cup eliphuma kuzwekazi le-Africa okwenelisa ukufika kuhlandla lama-semifinals. Sendivalelisa igama lami nguGeyino Gumede sayithi ngisithi libe lempela viki enhle.